sibe challenge indaba ye water rationing. It's unfortunate ukuthi izakhamizi zabo bulawayo ziku-understand ukuthi iproblem esilayo ngama pumps ayiwafile amanzi emadamu ukuba khona khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa ama pumps lawa amanzi sike kungasenza water rationing. Amanzi sesiwafukela izakhamizi zabo bulawayo on a daily basis. So okwamanje sizacela nje ukuthi izakhamizi zibekezele for those 36 hours. But of course kulezinye iy'ndawo esikwazi ukuthula ama-challenges ukuthi kuyadlulela ku-36 hours kuphinde kufika yi-48 hours. Ezinye iy'ndawo ziyabe ziphezulu amanzi engafinyeleli kuhle. Siyazama ukuzichasisela izakhamizi and even kumaphephandaba kuyaphuma bechasise ukuthi hayi iproblem esilayo i-issue zamaphamu so issue yokuthi emadamu akusela amanzi. Even lathi zama-councillors nathi lama-meetings ethemawadini siyazama ukuba explainela abadala.
Manje kuyathembisa ukuthi lezo mpompi zizalunga.
Ya, ukuthembisa kuyathembisa ngoba already vele inye yayisivukile ukuthi sitokhe kusalungiswe enzini. Esikhangelele ukuthi ine-week time lazo ziyabe sezi-right and sokupompa kuhle ama-reservoirs ethu esiba la manzi ngendlela efaneleyo.
Ye, kodwa sikhuluma kathesi nje abantu baphila njani kungela manzi. Siyabona ukuthi izambuzi zifuna ukugeziswa.
Yase siyabe sikhangelele ukuthi ngakunje this is why si-announcer earlier. Abantu bebekwazi ukuthi hayi njenga for instance kithi lapho enkulumane izakhamizi yakwazithatha amanzi ahamba ngo-7. So babe lama-container behle behlale befilile amanzi abo. Njalo futhi okunye esincedwa lake izulu izulu liyana izakhamizi ziyakwanisa ukukhongozela amanzi kakhulu okusebenzisa isambuzi. Ama-bowsers akhona lapho kulama-critical areas khona ama-bowsers siyakwanisa ukuthi supply izakhamizi. Ikakhulu besinothisana izini labantu ababili abavalezi nxa kuyide yomngcwabo siyayicela ibhawuze ukuthi ibuye izobafilela amanzi. So amatanki akhona sidlasebenza silokuzwayo. So izakhamizi zingarequest ukuthi hayi lapha thina sesithwele nzima sicelani ibhawuze siyakwanisa ukuthi si-organize ibhawuze yabo izoseva izakhamizi ze-particular area yona liyabo.